siyasebenza ku-ground. Yemora mbuza kokele alliance ukhona ngu-Morgan Tsvangirai because it's high school ku-ground. Sisebenza labantu. Siyabakhuthaza ke ukuthi ba-register. Ngoba kuqakathekileyo ukuthi abantu ba-register. Ngoba uzakuba kulukhetho luzabuya ngulowo nelisa ukuthi a-register abantu abaningi kudlula omunye.
Sesikhuluma ngemhlangano-ke ukuthi abasekeli benu bezibonele inkokheli bezwe lokuthi bathi.
Mara sibona abasekeli labalandeli bethu ngoba kathesi sisebenza sekuma-ward. Uzananzelela ukuthi kuma-ward yikho lapho kulabantu abaningi khona. Kasekayenzi-ke imihlangano yamastadiyamu-ke. Ehambisani abantu bonke kodwa siyenza ke ngama-ward ilizwe lonke ke kuma-ward sikhona sikhulumisana labantu ngoba ke sikwanazelela ke ukhetho lulama-phases i-phase esikiyo kade sinye ukuthi abantu babhalise ukuthi-ke babe ngama-voters yi-phase esikiyo kuzafika isikhathi ke sisenza khona ama-rally sizaqalisa ngama-district rally singene kuma-provincial rally singene kuma-national rallies sikwakathesi-ke sithatha abantu-ke kababhalise-ke kababe ngama-voters.
Abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa usikhundla sakhe njengomongameli sewethule izinqumo eziningi. Lokhu kumenza abonakale. Lina-ke njengamabandla aphikisayo lizabonakala ngaphi njalo nini?
Kumele abonakale phela umongameli welizwe-ke ulama-resources yelizwe uyabhoda ngawo-ke ehamba ekhankasa. Kanti-ke thina kasila privilege naleyo ukuthi sisebenzisa ama-resources elizwe. Yikho kasoze sibonakale ngendlela Mnangagwa abonakala ngayo. Kodwa-ke kuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi MDC alliance ikhona, abantu bakwazi ukuthi kumele ba-register, abantu bakwazi ukuthi ukhetho lukhona ngenalo umnyaka, abantu bakwazi ukuthi lama-PF kumele iphume phele embusweni-ke kungene-ke ibandla-ke elizabusa abantu beZimbabwe ngono-ke kulelo zanupf. Ngakula themba ukungena kwaMnangagwa ukulinika abantu-ke bekuvele kuyizanu lakathesi lokho kuyizanu kufana ukuthi nginje ngingakhiphi iyembe emhlophe ngigqoke emnyama ntshintshanga kuba yini sengomunye umuntu wakhe. Ngizaqhubekana lokho engiyini. Labo bakhiphe ibhathi elingumgari bafake ibhathi elingumnangagwa okusalayo izanu PF. Abantu beZimbabwe abasayifuni izanu PF bazayikhipha lonyaka ngo-2018.